Sibona ukuthi uPresident Chamisa uchilo ukuthi eZimbabwe kufiwe ngalokho kufanele kuhlonitshwe kwamiswa lokuthakazelela idanga lokuzalwa leMDC ukuthi hayi njengoba kukhona abakhalalizweni zaseke sime sicabange njalo ukuthi umgangu wese uvotele iMDC ngesikhathi sokugcina khona sokuvota singakubiza sithi yivoti yakhe enkulu kakhulu ayenzileyo empilweni eyo yodwa ivoti kamgabe yangasiyokuzivotela yena etshengisa ukuthi phela ubesekholwa ukuthi ibandla leMDC yilo elingaqhubekelisa ilizwe leZimbabwe lelisa phambili. Ubona ngani khonokho kwenza ukuthi uPresident Chamisa njengomkhokheli kufanele owavotela uPresident Mugabe njengalokho akade kwenza insuku zonke ehamba ekhalela abantu ababulawa yikholera, abantu akade bebulawa mhlawumbe nguhulumende. Siyakwazi bakhona abatshona ngo-August last year ngo-January lonyaka obehamba ayobasapota. Ngibone ngani kuzabakhona amalungiselelo okuthi uPresident bese Chamisa ayefika. Ubengakatsho manje ukuthi uhamba nini njalo uhlelwa ngaluphi uhlobo, kodwa ngibona nxa kuyukuthi ngahamba kungela yabe kuyinto eqondileyo njalo eyinto efana nezinye izinto angazenza embana.
Manje aliboni esiba lodubo lokungena lapho angayalelwa khona ikakhulu ngama-CIO?
Bangazama phela lawo ma-CIO, kodwa ngibonani babe behlulekile bona babefake umnangagwa ebuzimini obukhulu bokuthi wehle ukuhlonipha ukuthi kulesidumbu njalo kulemfa umuntu akaze waxoxwa emfeni. Ngakho ngambona ukuthi kungabe kuyinto enhle kumnangagwa lohulumende wakho ukuthi axoshe umuntu ozokhala umufi njalo ozobambizana.
Bakhona asebesola inyathelo elithethwe i-MDC ikakhulu umongameli webandla elokuthi ahloniphe umgabe, abanye sebesithi lasebandleni bengaphuma. Lithini lina ngalabo abatsho njalo?
UPresident Jason Chamisa kahloniphanga umgabe, uzihloniphile yena, wahlonipha usiko lwakhe njalo wahlonipha indlela okwenziwa ngayo isikhathi sonke nxa kuthe kwaba khona ukufa. Umuntu nxa esefile kuyathiwa hayi asiqaleni sibe kumuntu ngemva kokubana sikhulume ngendaba ezithize lezimbalwa. Abantu abazange bayale ivoti kamgabe eyaphiwa uPresident Chamisa njalo asanga lo president kazange ayale. Angiboni ukuthi kungani sofanele ukuthi abantu kade sibakhalele ukuthi yini sithi yena hayi labo abakhalayo bafanele bathuliswe. Siyazi ukuthi uPresident Chamisa ubethulisa abantu abaningi elizweni leZimbabwe okwesikhathi eside kakhulu. Kuyinto nje esiyihlala yenza kuye ngumuntu onenhliziyo enhle njalo okhangelela ukuthi eqhubeke siya phambili angakha ukubambana kubantu beZimbabwe njengalokhu akwenzile kwe-MDC ezihlanganisa ezehlula ebesesehluliwe kwaba ludubo olukhulu kakhulu okweminyaka phose ichubela nhlanu, kodwa usezilethe kwakuhlanganisa. Mbone ngani nguye umuntu oyedwa ongaletha uzulukazi weZimbabwe ndawonye njalo okwenza ukuthi enelise ukuthi uthatha ama-decisions lamacebo afana nawo nalawa ukuthi mina ngikhangelela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ngizilethe njengawonye ndawonye loba zisuka ebuzimeni. So cool.